Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami ngu Chris Gande sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Dumiso Dabengwa umkhokheli webandla lezaphu.
Na esalweli inkululeko yaleli lizwe siyazivusa all the time uhlelo lolulu siba khona olwe independence celebrations sizivuze ukuthi kambe esakwenzayo kwakuqondile yini wona umngqondo ukuthi sisuke siyolelwa ilizwe kwakungumngqondo oqondileyo yini sakuthola yini lokhu esasikulwela hayi thina as individuals, but abantu esasibalwela abantu bezimbabo bakuthola yini lokho esasikulwela sehluleka ukuziphendula yikho ngisithi luhlelo oluthi lapha lobuya lube buhlungu kithi bese lokho sisithi iminyaka yonke le edlule sikukhangele sithi siza kulungisa kodwa kube ngamaphutha isikhathi sonke sibona ilizwe lilokhu lidungekile ilizwe lilokhu litshona egodini elingelamkhawulo ngakho lilanga esizibuza khona ilanga esifaka khona imikhuleko yethu yokuthi sibone indlela yokuthi kuyini okungenziwa ukuze lokho kwalwelwa ngabantu okwashelwa ngabantu
ngokubona kwenu kuyini okwaphambanisekayo kuyini okwenza ilizwe libe kumlindi onalo ongelamkhawulo eliwutsho
okwenza lokho ukuthi khona ekuqaleni sivele siqalisa ukuphiwa ukuzivuse bakhona ababevele belamagenda abo ababelamahloso ababevele bewakhangile bengenani bengakhangelanga ukuthi kambe bona abantu bezimbabwe babe befunani ukuthi bona umilizwe lona leli seliphiwa uzivuse bafuna ukuthi kubuse bani ukuze bathole lokho abafuna ukukuthola ngakho kwahle kwaphambaniseka khonapho okhethweni lwakuqala ngoba abafakwayo ayisikho ukuthi bafakwa ngabantu bezimbabwe bafakwa ngabantu ababevele bekhangele ukuthi ilizwe leli bafuna ukuthi lihanjiswe ngandlela bani
okokuthi nxa sikhangele ikakhulu ngeminyaka yabo 1979 laphana kusiyafika ku 1980 siyabona ukubana umnumzana Joshua Nkomo njengomkhokheli wezaphu wayengani nguye olosekelo kakhulu kungakuhamba njani ukuthi egcine senqotshi
kwasekukhanya okaNkomo ibandla lakhe lezaphu lizwanana kakhulu lamakhamanisi ngaleso sikhathi Soviet Union lamazwe afana leCuba kwahle kwathiwa labo hayi ngoba bengayekelwa babuse kungene amaRussia lapha lamaCuban ilizwe leli liyahle lisetshenziswe ukuba yi-launching ground kuhle kuthanyelwe bonke abamhlophe eSouth Africa ngakho kumele kuvalwe lokhu kungcono kuwiniswe laba esibonayo ukuthi asoze basilethele uhlupho olufana lalolu olwamakhamanisi
yena umuyi uJoshua Nkomo limkhumbula njengomkhokheli onjani kakhulu nxa sikhangela ukubana ngasithi yena uyaphila okwakathesi ilizwe limi madlodlongwana kanje yena limbona ngani ngumuntu owayengaba lobukhokheli obunjani
Nkomo wayengumuntu oqakathekisa kakhulu impilo zabantu. Le mizamo yakhe ayizamayo ngesikhathi silwela inkululeko ukuthi izinto zilungiswe kusese labo Smith kwehlula. Sesilaye uzivuse kwaba le micabango yokuthi kulungiswe izinto eziningi ezizakwenza ukubana iZimbabwe ithuthuke ithuthukise le mpilo zabantu. Into efana lomhlaba awavele wathi hayi umhlaba phela yiwo qhakathekileyo wasebenzisa ivala lokuthi lima ulapho kule mali khona ivala lethi elithi lima litsho imali umhlaba kumele uthathwe abantu bawuphiwe umhlaba ukuze bawusebenzise ngendlela eqondileyo. Waletha imicabango eminingi ngisho langokuhlalisa ukuhlaliswa kwabantu uma sebeqalisiwe ukuthi baphiwe umhlaba, kodwa konke lokho akuzange kulandelwe. Inhloso yakhe empilweni zabantu kuma projects azamayo ukuthi awenze yabonakala ukuthi kwaba indlubu ewele ephukweni. Lanamhla lokhu konke ayekucabangile ama projects akhe konke kuyadilika, okunye kuyavangiswana akuphumeleli.
Lo ke bekungumnumzana Dumiso Dabengwa, umkhokheli webandla leZaphu, ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba, litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande, lelali.